Siyabonga Chris Lomavelas. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesi 3 mhlaka 2 kuMpandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko lamhlanje ukhulumisane nomeli weBhilithane eZimbabwe yonkosikazi Catriona Lang emizameni yokulungisisa ubudlelwano bamazwe omabili.
Nxa sebesivalile amanzi sizawathatha ngaphi thina amanzi? Bengavula maybe i-payment plan yokuthi thina sibe sibhadala njani bijana bijana. Kumbe sisayinelane loba yini esingayisayini ukuthi sithi hayi ngenyanga ngenyanga sabe sikhipha okungaka kodwa amanzi bengavali.
Izakhamizi zeHarare zithukuthele ngesinqumo somthethwandaba weHigh Court esesivumele umanisipala waleli dolobho ukuthi avalele abantu amanzi abalezikwelede ezisukela kukhulu lamadola zisiya phezulu. Endabeni esiphathelane lokuphila kwabantu, ukubhidlika komnotho lokusilela komsebenzi okulokhu kuqhela elizweni kubikwa sokubangela ukuthi iningi labantu beZimbabwe behlale bedinga indlela abangaziphilisa ngayo. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko lamuhla ukhulumisane lomeli weBhilithane eZimbabwe unkosikazi Catriona Lang emizameni yokulungisisa ubudlelwano bamazwe omabili obukhanya kulokufuthelana okuthize ngalezi nsuku. Umphoko uthi unkosikazi Lang uze emahofisini akhe ukutshengisa inhlonipho yelizwe lakhe kwele Zimbabwe, njalo inkulumo abazenzileyo kungasiyokho okumangalisayo phakathi kweziphathamandla zamazwe omabili njalo elobudlelwano obuhle.
Nothing more, nothing less. A normal status call which is done by...
Unkosikazi Catriona Lang, umeli weBhilithane eZimbabwe, uze emahofisini ami ukutshengisa inhlonipho yelizwe lakhe kwelethu. Njalo inkulumo abezenzileyo ayisonto emangalisayo. Yikukhulumisana nje kweziphathamandla zamazwe womabili alobudlelwano obuhle.
Izakhamizi zeHarare zithukuthele ngesinqumo somthethwandaba weHigh Court esesivumele umanisipala waleli dolobho ukuthi avalele abantu amanzi abalezikwelede ezisukela kukhulu lamadola zisiya phezulu. Izakhamizi zithi ukwehluleka kwazo ukuhlawula limithelo kubangelwa isimo somnotho ezithi zililungelo lokuthi bathole amanzi ahlanzekileyo ngaphansi kwesisekelo sombuso. Intathe zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kukhalaza kwezakhamizi kuza ngemva kokuba umahluli weHigh Court uHappiness Joe elahle udaba lwazo ezilukhweze kuleli dale ngesiphangiphangi zidinga ukuba limise ukuvalwa kwamanzi ngoba zilezikwelede. Umnumzana Clive Chikafu wasemabvuku uthi lesi sinqumo asimjabulisi ngithola kancane.
Ukuthi babuye ezindlini sebevala amanzi kumele bakhangele futhi indaba zama-special cases ukuthi kulezinye izindlu ezayezilabantwana abancane labantu abadala sebegugile. And lokuthi engavula maybe i-payment plan yokuthi thina sibe sibhadala njani bijana bijana kumbe sisayinelane loba yini esingayisayini ukuthi sithi hayi ngenyanga ngenyanga sabe sikhipha okungaka kodwa amanzi bengavali.
Umnumzana Sindiso Mwale wasemzini we-Southley Park yena uthi ungumlando kahulumende ukuba atholise izizalwane zakhe amanzi ahlanzekileyo isikhathi sonke, hatshi lokho osekusenziwa.
Akusukuthi asibhadali vele asilamali lathi singabantu sinje. Asikhatshwanga asilamsebenzi akulamali. Imali yonke esiyitholayo kumele ukuthi sibone abantu bethu bayadla. Manje nxa yonke imali isisemanzini okunye-ke so i-government layo kumele izame ukuthi iphathise ngama-minerals zose zabalawo ukuncedisa ukuthi amanzi ahambe ebantwini.
Lesi sinqumo siza ngemva kokuba umphathi ntambo wezokuthuthukiswa kwezabelo lamadolobho uMnumzana Xavier Kasukwere etshengise ukusekela umbono wabomansipala wokuvalela abantu bonke amanzi abalezikwelede. Izakhamuzi zithi zesabela kuba sizobangela udubo lesi sinqumo esifana laleso esicine sibangela ukuxotshwa kwezisebenzi ngobunengi esethulwe lidale le Supreme Court ngontulikazi. Umansipala yena uthi udaniswa indlela uZulu aziphethe ngayo engazihluphi ukuhlawula imithelo yamanzi lalapho zike zesulwa phambilini kokhetho luka 2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Endabeni eziphathelane lokuphila kwabantu, ukubhidlika komnotho lokusilela komsebenzi okulokhu kuqhela elizweni kubika sokubangele ukuthi iningi labantu beZimbabwe behlale bedinga indlela ezingabaphilisa nsuku zonke. Nanku le misebenzi ingatholakali, amankampani amaningi egumula izisebenzi ngobunengi. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UZulu sebanjwa ngamandla okudinga indlela ezehlukeneyo zokuziphilisa ukuze nelise ukunakekela imuli phakathi komnotho osume ngamadolo. Unkosikazi Florence Khumalo ubumba izinto ezifana lezinyamazana kunye lenyoni ezitshiyeneyo njengendlela yokuziphilisa, kodwa uthi ubhekana lodubo lokusilela kwabathenga lokho akulungisayo kulezi nsuku.
Hayi, abantu bathi into ezinilizinisayo izinto ezinhle kakhulu. Kodwa ke abanye ukuthi ababesithi abakwanisa ukuthi bangathenga kufuna sizuze imakethe ukuthi singasuza abantu abathengayo baphuma phandle.
Umnumzana Blessed Simba oyi-artist uthi ukusebenzisa izandla umuntu ezenzela ngenye yendlela engathuthukisa abantu kuleli. Uthi yena uyi-artist uphila kanje njalo esenelisa ukufundisa labafuna ukungena ku-art, ikakhulu esebenzelana lesikolo se-art eMbare. Ethi okumjabulisayo yikuba sokulabasakhulayo abatshengise ukuthuthuka kule misebenzi noma umumo unzima kanje.
People like Virginia Chiwota, people like Timaya Kamtsengerere, people like Julius Mshabadope.
Umnumzana Thuthani Moyo okhankasela ukuthuthukiswa kwabatsha befundiswa ukuziqakathekisa bona ngokwabo uthi sebhale inkondlo ezilemifanekiso ezibhekane labasakhulayo, kodwa uhlangana nodubo lokuba abantu bathi abenelisi ukuthenga ibhuku lakhe ngentengo alithengisa ngayo. Ethi khathesi selungisa izifundo ezingasebenziswa ngabatsha emtshineni yamakhompyutha ziphathisa abantwana ukuba befunde kangcono ngendlela ezwisisekayo.
Ukuthi umntwana ikuya kule voice recognition, ukuthi umntwana angathi mu kuphume ipicture yenkomo, angathi me kuphume ipicture yembuzi, angathi mama kuphume ipicture kamama, and then kube kunjalo. Nxa iminyaka ikhula ukuyabeleka kukhula, even lanxa sefunda ama-vowels lama-consonants kuya kunjalo, ukuthi in the end vele
Umnumzana Obert Dube uvukela ukulungisa amatafula okudlalela umdlalo wesinuka edolobheni. Uthi lokhu wagunyulwayo ngesikhathi se-ESAP uphila kanje, kodwa okwamanje akumhambeli ngendlela akukhangeleleyo.
Mina ngumuntu owathi umsebenzi ngo-1991 ngesikhathi se-ESAP. Okwakathi singenza umsebenzi wokulungisa ama-pool tables. But ama pool tables iproblem esuka sihlangela ukuthi abantu abakwanisi ukuwathenga, lati esiwalungisayo nje sika siswele abantu abangasifinance ukuthi siwalungise abe maningi, and sikwanisa ukuthengisela kwamanye amazwe inxa yokuthi vele siphila kanzima okwakathesi.
uthi bavame ukuthengisela abantu abalamabhawa, ama night club, ama hotela lezinye indawo zokuzilibazisa, kodwa ibhizimusi ngalezi nsuku uthi liphansi. Iningi labantu esikhulume nabo lithi likhangelela isikhathi lapho ukuzalungiseka khona umumo womkhathi kusungulwe le misebenzi khona beze kwenelisa ukunakekela imuli zabo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Selokhu sikudaba lunye, intatheli zindaba yithu Joseph Njanji uxoxe lezinye zezizalwane zeZimbabwe ezihlala edolobheni lakoBulawayo edingisisa ukuthi baziphilisa njani.
Usitshengisiwe siwela intombazane eleminyaka elitshumi lathoba mnembili 18. Uthe ngokwehluleka ukuphuma kuhle kwizifundo zikaform 4 nyakenye waqala ukwenza izifundo ze-first aid lenhlanganiso ye-Red Cross, kodwa idlela evalweni ngoba lokhu kusayingxenye yezifundo zakhe. Akukacaci loba engaqeda ukufunda uzaqhatshwa na.
Ngiqede last year form 4, ekuqedeni kwami ngasengenza i-course ye-first aid. Khathesi nguma-attachment. Ama-attachment angikhona ayaphela mhlaka 19 September. Engakwazi ukuthi nxa ngiqeda ama-attachment bayangithatha kumbe njani.
Iningi labantu eZimbabwe kaliqatshwanga, njalo lalabo abaqatshiweyo kabahlalisekanga kulezi nsuku ngoba amankampani exotsha abantu kalula nje. Lesi simo sehlele uNompilo Gumede, yena othi esikolo akade efundisa khona bathe usephelelwe ngumsebenzi ngoba engafundelanga lo msebenzi.
Bengifundisa la eZimbabwe, ngifundise ngingalayo i-degree ye-teaching. Manje njengoba ngikhuluma nje kuthiwa nje sonke esinganama-degree ye-teaching siyaphelelwa imisebenzi. Angazi sizophephelaphi. I-degree enginalo ngele accounting. Kodwa bathi ngeke ngibe ngu-teacher nginaleli degree. Kumele ngibe ne-degree le-teaching.
UNompilo ufunde enyuvesi elizweni le-South Africa, ikanti omunye ofunde khona le uBongani Zoza uthi lakhona le isimo siyala sisiba nzima. Yikho kwele Zimbabwe kuzamele kube lobukhokheli obutsha ukuze kuvuleke amathuba emisebenzi.
Ngivakashile lapha kwelakithi kodwa sengihlale e-South Africa. Sesingasuka ngo-2008 elizweni lakithi sokupheta. Into yokuqala ukuthi ukuze izinto zilunge kumele kube noshintsho, ikakhulu umongameli nabalandeli bakhe ama-ministers.
Ngesikhathi ilizwe lingakamotshakali, ukufunda bekusenza umuntu ofundileyo ekhombe ngophakathi, kodwa uTrevor Sibanda uthi ofundileyo langafundanga sekufana nje kwele Zimbabwe.
Impilo yeZimbabwe isinzima kakhulu, especially nxa zikhayela thina bengesahambe esikolo sayenza sibili safunda kwesikhathi eside, but okunzima ukuthi sithole umsebenzi. Siyabe silokhu sivuka nje nje abantu abangafundanga, and laba abantu bade semsebenzini lati sebexotshiwe, so sebejoyine thina, so kunzima ukuthi sithole imali. Ngombona ungcono ukuthi hayi thina silandela abayela thi siye phandle lokwelizwe nxa siye eGoli, siye eBotswana, nxa uvuma siye ePhejele, ngoba lapho eZimbabwe vela usahlale.
Iningi lezi zalwane zeZimbabwe zikhalela ukuba ngabe ziyathola imisebenzi, kodwa uJafet Mtungwazi uthi ukuqhatshwa kusiyompendulo ngoba yena udonsa nzima loba nje eqhatshiwe.
Izinto azimanga kahle mfowethu, kunje ngiqatshiwe ngiyasebenza kodwa imali engiyitholayo ayikwani. Khumbula ukuthi kathi izikolo sezizavulwa, kufunakala ama-school fees ngapha, kufunakala imali yokuthi ngigcine abantwana endlini, kufunakala imali yokugada, and umkhono wethu lo awusavumi khonokho.
Akekho okwaziyo ukuba ikusasa elizwe leZimbabwe iminjani, kodwa izifiso zabantu abaningi zisekutheni aluba isimo somnotho siyathuthuka bethole imisebenzi. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
KuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela isinqumo esethulwe ngumthethandaba weHigh Court esivumela umasipala weHarare ukuthi avalele abantu amanzi ngabele sikwelede kuye. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wabalwisana lombuso wakwele Congo obizwa ngokuthi ngu-The Terminator ulandule amacala awetheswayo okuhlukuluza uZulu. UBosco Ntaganda ulandule leli cala ngelanga lakuqala lokumiswa kwakhe phambi komthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court eheg ele Russia libike ukuthi lizathi seliphendula ukuthi swa ele kwenziwe izijeziso zenotho ngelemelika kubangwa ludaba lweUkraine. Umphathintambo wezobudlelwano beRussia lamazwe omhlaba uthi uhulumende wakhe uzabona ukuthi uzathatha amanyathelo bani kwisikhatshana esifitshane esilandelayo. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni kwamanye amazwe lamhla sixoxa ngodubo lwalabo ababhubhela emazweni bengelamaphepha okuhlala kulawo mazwe ngokusemthethweni. Abakhangelane lokubuthwa kwabantu ababhubhayo kwele South Africa bathi bahlangana lodubo lolu sonke isikhathi okwenza ukuthi bagcine bethwala nzima ngokuthola amaphepha afunakalayo ukuthi bangcwatshwe ngemfanelo. Bathi kuyahlupha kakhulu nxa umuntu obhubhileyo ebulewe ngendlela esolisa izihlobo abangane lohulumende. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs to Studio 7 uxoxe lomnumzana Amandla Sibiya, umqondisi welala kahle Funeral Services eGoli, othi kuningi okufunakalayo nxa umuntu obhubhileyo engelamaphepha okuhlala kwele South Africa.
Umuntu uma eseshonile lana eMzansi sihlangabezana neenkinga zokuthi abanye abantu bethu basuke ngale kwele Zimbabwe bengenamaphepha okuzalwa, engenasithupha, isitifiketi sokuzalwa noma ipassport. Ma engenazo lezo zinto siyazama ngamandla onke siye sakhulumisana ne-consular general ukuthi abasize abantu bakwazi ukufihlwa kubo. Sifuna kwenziwe incwadi esuka enduneni noma kusabhuku noma kumlisa, uphume incwadi ephuma esikolweni la afunda khona, bese kuba nencwadi ebhalwa ngumzali noma ngumfo wabo noma ngumalume ozasibusha ukuthi yimi umasikhulu bakhe kaSpanibani uzelwe ngelanga elinje, basinikeze ama-date okuzala wakhe ayiwo wona street, ngobe from there siyokwenza isitifiketi sokufa. Ngemva kokwenza isitifiketi sokufa sithatha amaphepha la siwasa kuhulumeni waseZimbabwe omelwe lana ngu-consular general, abe sethatha u-consular general akuse eHarare, asekusele eHarare noma sifonele u-register general eHarare. U-register uyafika athathe le information ayiverifye kusystem ukuthi selaye yini umntu wazalwa endaweni enjalo.
Wenziwani nxa sokunjalo ke baba Spear?
Umake ukuthi yena akazange athole lutho, total akulahlanga lutho, vele akazange abe lutho. Sokuthi checkwa umzali wakhe, sinaye yini uyise ngu-Gilbert, sinaye yini unina ongu-Sara, sebetholi no laba abantu bakhona ngabaphuma endaweni enje enjalo enje. Consular abasethumela ipoyisa eliseduzane, makuse elupane uthumela ipoyisa laselupane noma umuntu osebenza kokomsitheli oselupane ukuthi gijima uye emzini onje ufike ubone induna enje noma usabhuka onje. Mabefika lapha bam-interviewer, sawubona baba, yebo kunjani, umuntu okuthiwa ubandi ukuphi? Hayi uSpanibani useGoli umfana, hayi kodwa umfana usekahlekile khona leGoli. Ube ubulawa yini? Hayi ubegula noma hayi udutshuliwe ogwaziwe noma bathi udle ipoison. Basuka lapho bayabonga, bayaphuma bayangakhaya ngakubo, bathola mhlawumbe abantu babuthende bayabuza ukuthi kwenzakalani, bayachaza ukuthi hayi kanje kanje kanje. From there information there seyithatha lo uyibhala phansi uyibisela kuregister, uregister usekhipha incwadi yokuthi hayi lo muntu akabuye waseZimbabwe.
Lo mnumzana Amandla Sibiya, umqondisi welala kahle Funeral Services eGoli, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg wele South Africa. Obeyisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshime Ncube, umnumzana Joshua Mhambi, uthi usephumile kuleli bandla. Umhambi wethule umbiko lo lamuhla ngemva kwamazwi ethule libandla leli izolo lisithi umhambi sesuswe esikhundleni sakhe wakhethwa ukuba ngumabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Kodwa umhambi utshele iStudio 7 ukuthi eqinisweni usuke kuleli ibandla mhlaka 18 ngenyanga edluleyo, lanxa nje umsekeli kamongameli walo ethule umbiko izolo esithi sephiwe isikhundla esitsha. Umhambi ubekhethwe ukuba isikhulumeli sebandla leli ngemva kokujiya isikhundla lesi ngumnumzana Nhlanhla Dube. Sibuze umhambi ukuthi ukususwa kwesikhundla sokuba isikhulumeli yikho okumenze waphuma kubandla na.
akusikho khonoko kuphamba ukuthi kwenziwe ukuthi ngithintiwe indawo yokusebenza. Hayi, isiso sasidala kunalokho. Mina ngiqiniso ngiye mhla ka 18 August ngemuva kokukhangelisisa impilo yami nezinto ebezisenzakala. So mina ngizacela ungivumele ukuthi ngilandele isintu ukuthi hayi ngithiwa kushiya kwakhiwe. Ngikholisile, ngisebenze kuhle nomkhokheli webandla namalungu ebandla, kodwa kukhona okwami okuqondane nami okungasavumeli ukuthi ngiqhubeke ngizikhulumele sekushadaniso.
Belingasebenzi kuhle labakhokheli bebandla na?
No, besebenza kuhle kanabo kakhulu sekuhle.
Umnumzana Joshua Mhambi ngobe isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube kodwa osetshiyelesi isikhundla. Umnumzana Khura Wone Chiwayi nguye oseyisikhulumeli saleli bandla. Umongameli Mgabe lamuhla ufungise amalunga ekhomishini ekhangelane lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana i-Gender Commission ukuthi iqale umsebenzi. Amalunga ali commission agoqela umgcini sihlalo wayo unkosikazi Margaret Sangare Muka Hanana uNyebutsayi Nyangulu uSibongile Mawuye labanye. Abalwela amalungelo abesifazana bathi i-Gender Commission kumele isebenze gadalala kuqedwe udubo lokwendiswa kwabantwana lokunye wokuhlupha omama okugoqela imithetho yendlalifa. Umuntu ngamini kwa Studio 7 uxoxela omunye wabalwela amalungelo abesifazana njalo elelunga ledale lePhalamende ku-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube unkosikazi Priscilla Msihayirambi Mushonga ngalolu daba.
So sikhangelela ukuthi okokuqala yikukhangela yeli constitution. Babe sebekhangela ukuthi imithetho esilayo esabe silokhu esilawo emabhukwini ethu khathesi njengobana sesilomthetho lo omutsha we-constitution enje bangalungisa njani ukuthi silungise kungabi ukuthi umthetho omkhulu lo ukhuluma okunye kungumthetho loko okuncane okumele kuthathe emthethweni omkhulu ukhulunywe okunye. Kuningi into zabomama zokuthi bangaselwa ngamadoda, bayathathela izinto lazo ezingakakhangeli kwi-constitution. Kulezi sezinto ezimele zikhangele khathesi ukuthi imithetho yethu yona le kuhambelana njani lomthetho omkhulu.
Kuyini okumele kwenziwe kukomishini le ukubana itholakale iqhuba umsebenzi wayo ngemfanelo?
Kunezinto eziningi ezilokhu ezisenzakala khona phezulu. Abantu bayahamba ezindaweni bayagadama kwemathina, so imali nxa ifunakala siyazibona imali ziphuma lapha.
Unkosikazi Priscilla Msihayirambi Mushonga lilunga ledale lePhalamende njalo eku-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube njalo elwela amalungelo abesifazana. Isiphathamandla seqembu lenguqu ele-Highlanders umnumzana Ndumiso Gumede uthi ikomiti emqoka ye-executive yaleli qembu ihlangene lamhla yavumelana ukuthi umqeqeshi weBhoso uBongani Mafu engaxotshwa kusahlolisiswa ezinye izizathu ezingabe zibangela ukunqotshwa kwaleli qembu okusokuyinhlala yenza okugoqela ukulwisana phakathi kwamalunga eHighlanders. UGumede osola intatheli izindaba isithi izo ezimemethekisa umbono wokuxotshwa kukaMafu. Wangezelela wathi baza kuba lomhlangano lintatheli izindaba kusasa. Asizweni imbono kaNomzana Peter Moyo yena olilunga leHighlanders Supporters Club njalo eyilife member yaleli qembu.
Iproblemu siyifaka kwi-executive le-board. Yibo abantu abane-problem. Sisiya kuma-elections. Abazali bathanda ukuthi kona sizigebhele umuntu esimfunayo. Bakwazi bona ukuthi kona bafuna ukuthi kona u-Ernest Sanda engangeni kuma-elections. Bazijulela until i-last minute. Yikho sebesitshela ukuthi kona lowo kazangakotesi ama-elections. Right? UKayindu ngamxotsha kodwa engasuye oyehlulekayo. Ungakhangela itimu yabe idlala ibhora elimnandi okunye okumangalisayo okuthengisa ukuthi kona i-Highlanders City. Kodwa into ekhona yikuthi kona bona i-executive indlela abakhetha ngayo abantu i-wrong. Bona ukumaneja kwabo kwenza i-club u-wrong. Abanye baveza ukuthi kona yibo i-Highlanders ukudlula abanye. Abantu bazazisisa ukuthi i-Highlanders ayiso club yomuntu, i-club yabantu. Kathesi sathi uMafu sobe 9 games bazama ukuwakhifana.
Eli kuchazisayo kubangela njani ukunqotshwa kweqembu?
Uyabona into ekhona ukuthi khona abantu abayavekepiwe ukuthi bahlale eBrinkin lapha. Abanye labanye babe namakhempu kuhlala nepolitics. Omunye uthi nxa umafe kota babe bewengwa. Umafe nxa ekota mina ngizoze ndlala ibhora elihle. Omunye abe sabotage. Ngoba kuya kula makhempu. Akula unity of purpose uclub. So into yayikhona ukuthi khona nxa bangachoose ucoach ukuthi khona ucoach lo kangabe nguye ucoach akazichoosele abantu afuna ukuthi khona asebenze nabo. Akula lapho esiya khona ngaze wathole ucoach from the moon siyamhlokodliwa kuphela.
Umnumzana Peter Moyo lilunga le Highlanders Supporters Club ukugatsha lweHarare njalo eyilife member yaleli qembu.
Njani zilukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa lo mnumzana Angliston Sibanda ongunobhala wenhlanganiso ye Bulawayo Progressive Residents Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga.
Kuhamba njani ngokuqoqa lokho elikwenzayo ukutshengisela ngolwesihlanu?
Hayi, amalungiselelo ayaqhubekela phambili kuhle sibili. Lamapholisa basiphile ukuze bathe siqhubekele phambili. Singazinjalo ngokwabo ukuthi bangagcina betshintsha, kodwa siqina-ke sikhulumisana nabo bathe siqhubekele phambili. Sigqibazayo bekhona labo ukusisekela. Abantu njalo sikhuluma kanje amazimota ze-road show ziyabhoda emalokishini, bakhuthaza abantu and abantu kukhanya bazimisele ukuthi beze ngokuningi kulokhu kutshengisela.
Yona injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
Silwisana lesinqumo esenziwa yiBulawayo City Council ngoDisemba 2013. Benza khona isinqumo sokuthi bazafakela abantu, bathengisela abantu abakoBulawayo amanzi nge-prepaid water meter system. Bavumelana-ke kulowo mhlangano ukuthi baza kala eCoutry Park ngale okungela manzi khona into esizinze esalaneli mithi egarikayo zizafakela abantu labana amanzi bese bebona ukuthi okuyinto kwakhona kuzasebenza kuhle yini. Emva kwalokho-ke bese bekufakela uBulawayo. Uhlupho lwethu ngakho ngayona leyo prepaid meter, okokuqala ngithanda ukuthi ngise ngitsho categorically clear ukuthi kasitsho ukuthi abantu bakoBulawayo bangabhadali amanzi. Baphiwa abantu baphiwa amanzi mahhala, amanzi ayadula ayapurifya. So-ke ngenxa lesizathu sithi abantu kababhadale amanzi, kodwa i-prepaid meter system izabangela ukuthi abantu bahlupheke, ngoba sikhuluma ngabantu abavele bengelayo yona leyo mali, abantu abacotha imisebenzi, abantu amakhampani avaliweyo, abanye abaphila ngokuthengisa amatamatisi lama-discard yekudiliswa ngamapholisa. So kungafaka i-prepaid water meter system kuza kutho ukuthi ongajiswanga ongathenganga amanzi kasoze abe namanzi. Kuthi kule argument lethe i-council bathi bona baza ukuthi abantu bathola amanzi la 5,000 liters mahhala. Kulohlupho lokuthi uyakuthi udila lo mtshina ungasadili lo muntu. Umuntu lwana ongiyorana i-system kwi-computer can manipulate it laloba i-fiscal. Sibona ukuthi zesa ichwezele yabantu amaparisi. Abantu abaningi ngababonanga ukuthi amaparisi akhwezele. Can you imagine kungaba ngamanzi ukuthi kungaba njani? Then kulezi zinto futhi esizikhangelayo ezinjengokuthi kuzagcina kuqhamuka imikhuhlane enjengamakholera ngoba abantu besehluleka ukuthenga lawo manzi.
Ukutshengisela khona lokhu libona ungani kuzaphathisana?
Angithi abantu abenze isinqumo laba ngamapolitishiyeni. Amapolitishiyeni kawezwa unless aze abone inani labantu. Sibatshengisela kuthiwa yi-yellow card leyo esibavezela yona ukuthi sibatshele ukuthi ngabe qhubeka nosenza so sizabakhipha, ngoba laba abantu abakhansila vele bavotelwe ngabantu, siabantu balamandla okubakhipha. Ikakhulu nibona abokhansila esesikhuluma ngabo ngabantu abathi abantu besitheka kanje babhalile i-proposal, babhala bacela kuminisi ukuthi bakhwezele uholo nge-465%. Ngesendlela babese behola imali engale be-1,000 besenga inkomo ezele ingelalutho abantu abazihluphekelayo.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hhayi, siyabonga abalaleli. Siyaqinisa ukuthi wonke umuntu ofisayo ukuphatheka kulolu mkhankaso sihlangane nini esidiwo khapha
ngolesihlanu ngo-12:30.
Hayi, lathi sibongile.
Siyabonga kakhulu.
Lo ke
siyabonga olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.